Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 Lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gandhi. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe ezivalelwe ejele lelindela kwele South Africa zithi ziphethwe luklubhu. Silengqoqo lomunye oke wavalelwa elindela.
Ekuseni kudliwa ke iporridge letiye liyakhona iyababa kwathi mebifakwe something amaphilisi iporridge lesilva.
Amacele eMDC athi kawasoze aphatheke kukhetho lokudinga omela inkulumane edalele parliamente oluzenziwa ngenyanga ezayo.
Sateli bizwe lonke jikelele ukuthi asoze siqhubeke ukungena ukhetho olubonileyo olungakhululekanga. Yikho ke uma kungalama reform thina asingeni.
Sihlaziya imidlalo yenkezo yePremier Soccer League esisele silengcwethi kwezemidlalo uEzra Chisa Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izizalwane zeZimbabwe ezibotshelwa ukungabi lamaphepha okuhlala kwele South Africa okungekho emthethweni zithi zithwaliswe luklubhu lapho zivalelwe ejele lelindela. Sixoxe lesinye isizalwane seZimbabwe esike savalelwa elindela umnumzana Ngqobani Ndlovu osilandisele ngakubonayo.
So abantu bagcwele lapha amaZimbabwe abuthi and then ukudla kwakhona lokugula kulaphana kunene and then abadipoti ukuze udipoti ofanele uzidekele itikiti leflight uye ekhaya. Yikho okufanele ukwenze and then embassy iyafika laphana ayisiphathi kahle, yasihlukumeza, ayifani namanye amanye amazwe.
Nxa usithi kayiliphathi kahle, yenzani i-embassy?
Iyafika lapho uma ifika lebi ayikhulumi lathi kahle, ikhuluma nje ukuthi iyasirasela ingathilwa lathi yabona. And labo abanye abayiko abasiphethe babebhekile indlela abasenza ngakhona, so mabesuka bona sesithola ukuhlukumezeka kulabana abasigadileyo. Sebenza ngama-security akhona into efana nalezo.
Ungasitshela ukuthi wena wawuvele ubotshelweni?
Linto ebengibotshele ukuthi angilazi izincwadi zala ezokuhlala la e-South Africa.
Khona ukudla kwakhona okutshoyo kuyini elalikudla lokho okusola?
Ekuseni kudliwa-ke iporridge letiye, letiye yakhona iyababa kwathi mebifakwe something amaphilisi iporridge lesinkwa. Emini-ke besusudlela intambama, kuqala ukudla ngo-1 yawusudlela intambama-ke into ezijheleyo ipapa irayisi, and irayisi yakhona hayi yayingavuthwanga, ifuna ube namazinyo phela ukuthi uzuyishe.
Zona ingubo zikhona yini ngesikhathi somqando?
Ingubo zikhona, ingubo eyi-1 nje uzozo nje iy'ngubo zakhona nje ugcwele intwala laphana zimaza abantu intwala zakhona.
Baningi okunganani abantu, baminyene yini okokuthi lokulala kabalali kahle?
Iseli yakhona ingangena abantu maybe abayi-40 kodwa siyi-120 eselini ngendlela abantu abane ngakhona.
Umnumzana Ngqobani Ndlovu isizalwane seZimbabwe esike savalelwa ejele lelindela. Ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Ukhetho lokudinga uzamela isigaba senkulumane edalele parliamente luzancintiswa ngabathathu abathi umnumzana Killian Sibanda owebandla leZANU-PF, unkosazana Sibusisiwe Mpofu owebandla leRenewal Democrats of Zimbabwe lomnumzana Ngwalo Nyathi oweProgressive Democrats of Zimbabwe. Kodwa amacele eMDC omabili lele People's Democratic Party athi kawasoze angene kulolu khetho oludinga ozelama umnumzana Thamsanqa Mahlangu obhubhe ngenyanga edluleyo. Sixoxe lomnumzana Fortune Mlalazi sikhulumelise bandla le-PDP koBulawayo.
Ngokunanzelela ukuthi lizwe lakithi lizintshaka namhlanje kungenxa yokhetho olungavumakaliyo abathi ngesilungu unacceptable outcome kuma-results. So thina njengebandla sifuna i-lasting solution kuma problems eZimbabwe. Yikho sesifuna ke ukuthi kuqale kube lama proper reforms abe available kuma political parties wonke kumbe ama players wonke anjenge voters roll. Umuntu akwanisa ukuwaccessa kungasebenziswa ama slips ngoba izani bitontsha isikhathi sonke ama ukhetho. So ngalokho thina njengebandla le-PDP sesiphume lapho logwalo esilubize sathi i-RSA oluyilo oluzasilida kulolu esiluthi yi-coffee proper conditions for a free and fair election. Okuzathi umphumela ngkhona uacceptable konke umuntu lo oluzileyo nalo owinileyo.
Kobulawayo bekusaziwa ukubana ayisondawo yeZANU PF kodwa nanku seliqhubela iZANU PF isihlalo.
iZANU PF ngalanxanga zingene kobulawayo kumbe ningene kobulawayo kumbe ningene eGweru kumbe komzarabani kuyafana kithi lokho ngoba ngazomthatha umuntu ekhona phana enkulumana engene eParliament uluthwana zakwenza. So sesithi kungangcono bona bezanu basale bebodwa eParliament sibone ukuthi kuyini abazakwenza.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi isikhulumeli sebandla le-PDP kobulawayo ubekhuluma ekhonale kobulawayo. Siphinde saxoxa lo mnumzana Felix Magalela Mafa isikhulumeli sebandla le-MDCT kobulawayo laye othi ngabasoze bangene kukhetho lolu.
Asibuyele emuva sidli amahlanu sateli lizwe lonke jikelele ukuthi asisoze siqhubeke ukungena ukhetho olubolileyo olungakhululekanga. Yikho ke uma kungalama reforms thina asingeni.
Ye sike sezwa abanye abahlala khona ngapho kobulawayo besithi bekumele kuncintiswe ukwenzela ukubana iZANU PF ingenelisi ukuthi ithathe isikhundla leso kade kuvele kulomuntu weMDC. Lithini lalo?
Hathi kande ngabantu abangazisisiyo iprocess ye-electoral reform. Thina sifuna electoral reform. Laba abafunayo abazingenele bazimelele. Thina lapha sifuna ukusenga inkomo sisehlisa. Asifuni ukusenga umphehlo. Lokho ngithi ukuthi singaze singene sithathe amasithi wonke akobulawayo aza kwenzani eParliament njengoba singala president. UPresident Tshwandile wawina ama-election 2008 kodwa wasatshontshelwa emini sibilanga libalele. Bahlala inyanga yonke bengatshengisa benga-announcanga ama-results.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa isikhulumeli sebandla le-MDCT kobulawayo sixoxe laye ecingweni ekhona le kobulawayo. Inhlanganiso ephethe ukulinywa lokuthengiswa kwegwayi ithi selehlile inani labantu elilima igwayi kulandela intengo ephansi nyakenye echiye inengi lingelanzuzo eliyitholileyo ngesikhathi isigaba seMathebelele North sisiba lugwadule lomhlabathi osugugudeka ngenxa yokuganyulwa kwezihlahla kuwonyiswa sona isilimo segwayi. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
iTobacco Industry and Marketing Board ithi ukusilela kolwazi ngokwenzakala emkambo wokuthengiswa kwegwayi emhlabeni yikho kwenza abalimi bakuleli bangalimi ngendlela. Igwayi labo bese lithola intengo ephansi kakhulu osokwenze iningi lingalimi lesi silimo lonyaka. Umlimi endaweni yebubi eMathebelele North uNkosikazi Janet Ngwenya uthi kuqakathekile ukuthi abalimi bathole ulwazi lapho belima, bazi ukuthi yiwuphi umhlobo wegwayi onentengo ephezulu, yiwuphi olomsebenzi omningi kakhulu, njalo intengo ekhona yiphi bengakaqalisi ukulima, ngoba bayalima bese beswela okubambekayo lapho sebesiyathengisa.
Uhluphe silalo ukuthi ulwazi asilalo lwegwayi ukuthi emhlabeni nje jikelele igwayi abalifunayo istandard segwayi ngelinjani. Konke lokho asikwazi. Mina ngifisa ukuthi abana kumbe basifundise ukuthi igwayi leli linywa njani, lenziwa njani ukuthi liphume libe le standard esiphezulu, ngoba khathesi amagetsi asidurela asikwanisi lichisa ngamagetsi, sichisa ngomlilo.
Abalimi bathi ukulima igwayi kubiza imali ephezulu ikakhulu nxa kukhangelwa amandla kagetsi kumbe amalahle adingakalayo ukuwomisa lesi silimo. iTIMB isixwayise ukuthi abalimi bahlanyele izihlahla ikakhulu ezohlobo lwama-gum trees ukuze indawo zabo zingabi lugwadule ngenxa yokuqunywa kwezihlahla kuwonyiswa igwayi. Kulandela uhlelo lokwaba umhlabathi, abalimi abaningi baqala ukuhlanyela igwayi kodwa iningi yalenelisi ukusebenzisa amalahle ngenxa yendleko zakhona. Umlimi wendaweni yeUmguza, uMnumzana Bangane Ndlovu, uthi abenelisi ukuthenga amalahle eneleyo ukwenza lomsebenzi ngoba basaqala kungakho kulula ukuthi basebenzise izihlahla lanxa lazo seziphela.
Nxa sesiyomisa igwayi lethu esiyabe sililimile asila mali yokuthenga ikhowulu yokuthi silomise, sigcina sibe lohlupho lokuthi siyagamula izihlahla okusobangela ukuthi khathesi enyama yendlovu kube legceke eliyaba ingozi esizukulwane nesibuyayo.
Unkosakazi Thembele Nkosini Manda okhangela ukuphathwa komhlabathi uthi nxa abalimi bengaphathi indawo zabo ngonanzelelo bayagcina besele le ndawo ezingahlalekiyo ikakhulu ngesikhathi lesi umkhathi uguquka lokutshisa i-global warming osokwenze izihlahla zaqakatheka ngamandla.
Mina ngibona ukuthi kuqakathekile ukuthi kube lomuntu ofundisa abalimi laba bakhona emathebeleni abalima itobacco ngokuqakatheka kwezihlahla.
Lanxa nje amalahle etholakala eduzane ewange, iningi labalimi abaqalayo bathi abakabi le nzuzo engenza benelise indleko ezinje. Izihlahla zama-gum trees zikhula masinya okokuthi nxa zihlanyelwe zabaningi abalimi bangasebenzisa zona ukuwomisa igwayi labo. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguNothando Spanda.
Ngiyavikeza yomsakazo wakho weStudio 7 usungula ihlandla lapho esiphatha kabanzi ngonkosikazi Grace Mugabe umngamongameli okhanya eseziphethe esiduwini kwezombusazwe. Kambe ingabe efuna ukuba nguye othatha intambo zombuso la lapho umkakhe esesukile, udlala ndima bani ekugxokozeleni kulokudabukana phakathi kwebandla lezamphifo kwamanje? Asidibaneni ngevikezayo kuleli hlandla sicubungula ukungena kwezombusazwe kungankosikazi Grace Mugabe.
Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane, lilami uSithandekile Mhlanga. Lamuhla sibuyela kudaba lwabathengisa ezitaladeni ama-vendors, sizwe ukuthi baqhuba njani umsebenzi kulandela isinqumo sikahulumende sokuthi basuswe ezitaladini bethengisele lapho abalemvumo yokusebenzela khona ngokusemthethweni. Sixoxa lonkosikazi Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela abathengisa ezitaladini eZimbabwe Chamber of Informal Economies Associations. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo.
Sacina laphana lisithi lokho kulohlupho lokuxotshwa kwabantu abathengisayo ikakhulu ezitaladini zeHarare. So kunjani kathesi?
Hayi, uhlupho lokho lukhona. Although kungathi ku-silent, like eBulawayo umeya uzahlangana lama-street vendors mhla ka-11 bekhulumisana ngalolo daba lokuthi bethengisele ngaphi ngoba i-council yapho ngokubanika izindawo kodwa ezingekho visible. So uhlupho lokulukona bathi kuthule nje khonoko ukuthi abantu bathengisa nje besevalweni bengazi ukuthi bazasuka beqonde ngaphi ngaliphi ilanga.
Sikhangela khonapho koBulawayo labana ababenikwe indawo zokuthengisela baqhubeka bethengisa kumbe labo bachiya babuya phakathi kwedolobha?
Bachiya, akuna muntu ahambayo wahlala khonaphana, bahamba babona indawo baphenduka bagcwele ezitradeni. Yikho ngisithi mina ngomhla ka-11 imvikezayo umeya uzahlangana labo esidolo ekhuluma labo ukuthi bengenza njani ukuthi bebuyiselwe ezindaweni zona zezana kodwa kwakhathesi basabuyelile ezitradeni. Njalo umeya uwathi kuthule bengagijinyiswa, so basathengisa nje kodwa bengekho emthethweni.
Kwenzakalani eHarare lakwamanye amadolobha?
kwamanye amadolobho neHarare kunjalo nje. Kodwa kwamanye amadolobho like njengeChegutu last week bebefosela amavendors ukuthi kahambe lapho abathengiswa khona izindawo njalo ngabathathe ama-licenses. So kwakungathi kulobudlwangudlwangu mbijana between i-city council lawo ama-vendors ngoba ayevele esala ukubuyela. Kodwa babelokhu bebaphushela ukuthi kababuyele khona ngale lapho abaphiwa khona izindawo zona lezi ezintsha. Okubulawayo kulokhu kuzithulele, kulokhu kuzithulele njengobana umeya waphonga ukuthi kakube le-hold on ezikhulumisane labo bebone ukuthi bamisa njani. So njengama-associations amanye athize kade bekhulumisana labanye lama-members abo ukuthi kabacele kumeya ukuthi bebhadale so lawo madola ukuzothi amadola lawo azancedisana ne-council ukuthi idevelophe izindawo lezo abazicabangela ukuthi bengazinika abantu.
Kodwa lezo ndawo sezabonakala yini njengoba kukhanya abantu bafuna ukuthengisa khonapho enkabeni yedolobho lapho kuminyene khona? Kuzaba njani wonke umuntu esevunyelwe ukuthengisa lapho?
Indawo zabonakala ezinye kazikabisobala ebantwini noma zibhaliwe kuphela emaphepheni. Kodwa abantu bona ngokwabo abathengisayo bathi bona bafuna ukuthengisa enkabazwe lapho kulabantu khona. Bona abathengisayo bathi u-City Council kaqoqe amadola ngelanga kibo bona laba abathengisayo ukuze elungise izindawo zangkhona. So kusho ukuthi yi-long term plan le eyenziwayo between i-council nabantu kodwa abantu bengasuki emavrandini lapho abakhona beqhubeke bethengisa. Naye ukhansela naye qalisa ukuthi faze kumbeni ufake amashezi, kumbeni ufake ama-toilet, kumbeni ufakane, aza kufaka kumbeni ama-slabs wokuthi abantu bethengisele. So yindaba ende kakhulu mebe ngathatha siliziphose iminyaka noma embili.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo nkosikazi Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini eZimbabwe Chamber of Informal Economies Associations. Asidibaneni njalo kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. Kwezemidlalo namhlanje, uNtungameli Nkomo uhlaziya imidlalo yenkezo ye-Premier Soccer League esisele emine nje kuphela. Ecubungula le midlalo elo Ezra Chisas Banda, ingcwethi ecubungula ezemidlalo.
Kathezo kwamanje ke labe enkukhu esithi chickenini isingi yabo ke lenkezo isezandleni zabo sebebambe ngesandla sesodwa somele bayiphuchisa. Kambe ngabe kunzinyana ngoba iqembu le-Platinum lize kakubi. I-Dynamos njalo ke abantu bayazi ukubana ke i-Dynamos lingathi hayi i-Dynamos lenyaka yikho. I-Dynamos iyakwenzela izimanga ke isizini mayisiphela kanje. Kodwa ke kodwa mbona nxa ngikhangele mbona ulwazi singathi i-experience ekuqembu lelane ele-chickenini hayi isingani singeyabo. Iqembu elingani liza bahlukumeza liza bakhathaza liqembu le-Platinum. Kodwa ke hayi ulonyaka mbona ngani inkukhu ziyathatha.
Sibone iqembu leBulawayo City lalo lingena ku Premier Soccer League njalo selimelele nje imidlalo yomnyaka ozayo kubana liqalisa ukudlala lamanye amaqembu aku league. Inkuthazo bani ongabaphayo nabafana beBulawayo City?
IBulawayo City into engithandela yona kubana ke ama ground ebhora ke obaba siza abaluveze ngababo kukanti ezenzuzo ziyabe zikhona ngoba imali yonke itholakala emagedini yabe siyebhoreni lapho. Ikakhulu ke iqembu le-Highlanders imali ingadlali kahle kanje. Kuchasa ngovalo ukubana ke iqembu le-Highlanders lisengozini enkulu ngoba ukubuya kwaleli qembu lizenza ke abasekele baningi bakuBulawayo ngoba ke lidolobho labo lelo uBulawayo City Council.
Longo Ezra Chisas Banda, ingcwethi ecubungula ezemidlalo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-London kwele-Bhilitane. Ukugqiba uhlelo ke sikhangele ebezikhokhela. Izizalane zeZimbabwe ezivalelwe ejele lelindela kwele South Africa zithi ziphethwe luklubhu. Amacele e-MDC athi kawasoze aphatheke kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lephalamende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama nguChris Gande, lilanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.